sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngani ontanga abaningi abakwazi nyake ngo 18 abalazithuba. Sikhangela ikakhulu ukuthi from unyaka ka 2018 lapho saba khona ama elections esaba lama elections kusiya ku 2023 sibona ukuthi kulamayi ontanga abangafika maybe ngathi 2 million.
Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha lehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo wehlula bafosezelwa ukuthi bahambe inhliziyo zabo zingakhululekanga zingathabanga zikhonona. Kambela lumntwana ofucelwa kangaka esikolweni enezihluphe ezingaka ngapha wesaba ikorona.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana ngokudingekayo ukuthi bazivikele ku-COVID-19 kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo. Abantu abaningi bathi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi kuvotwe abantu bengabanjwanga ngamandla ikakhulu emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha liyehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kuphume emhlanganweni ibandla leli eliwuqhube lentathela izindaba namhla eHarare, lapho eliveze ukuthi abantu bahamba imango emide ukuyabhalisela ukuvota. Unkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla, uthi bakhulumisana lohulumende kanye lenhlanganiso ebona ngenhlelo zokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kulungiswe lolu daba.
Ngoba kade sikhangelane lohlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi i-province ukuthi ithole ama-seat amangaka ama-constituents kumele ubesikhangela abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into kade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota njalo lendaba yesithupha ukuthi khanye ngani ontanga abaningi abakwansi iminyaka engu-18 abalazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho saba khona ama-elections esaba lama elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamayi ontanga abangafika maybe ngathi 2 million. Bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abanazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo abantu kumele nonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba thina njengebandla le-MDC sikhona siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi beregiste ukuvota. Singathi ama-registration center ama-registration centers ayi-73 esikhangele elizweni lonke, but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba ezikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayina center registration center, but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egad imota ehambe wayo or yikhole district center yezek which is engamakhilomitha esingathi 100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyari njengendaweni ezinjengesilobela. Silobela kayina registration center, so umuntu nxa efuna ukuvota umele gati bus eKwekwe yikho kule center yeregistration. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu ezinjenge-MDC Alliance sithi hayi into leyi ingethule ukulungisiswa khathesi kuzahlupha phambili, ikakhulu nxa sikhangelane lohlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumende, njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka? Kukanti libona ningani uhulumende engakulungisa lokhu?
Kulezinto esizenzayo njengebandla le-MDC, okunye sibhalele yona izeki ukuthi zeki yizizikhalazo zethu lezi. Izeki kayihambe kuwodi lewadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center abo. Enye into esiyenzayo yukuthi ama-members ethu e-parliament sikhulume labo ngento abazazama ukuyihambisa khona ngale parliament yoso bebone lezeki ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezame uku-enfocus ukuthi kulungisiswe njalo the ministry e-responsible ngodaba lona lolu ibona ukuthi iyancedisa njani particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry edila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalapha aba-affecta i-cyclone Idai ubochiphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo ukugoqela izithupha ndikumathebheleland kubomathebheleland south ngale mathebheleland north labo-midland udaba legugurahundo okokuthi abadala bafanye babulawa ngesikhathi segugurahundo kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi benjani bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance esixoxelaye eseHarare. Abogatsha lwezempilakahle bathi kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abalikhulu lamatshumi amabili lanhlanu 125 bafunyanwa belegcikwane leli kwabahloliweyo ngoku gqitshwa kosuku lwayizolo. Sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lokhe laqwalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Abazali bakhuthazwa ukuthi belungiselele abantwana ngokudingakalayo ukuthi bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izikolo zivuliwe ngomvulo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ise-Plumtree.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka owesabisayo wesatshwa ngumuntu wonke. Kodwa sibona abantwana kuthiwa bavula izikolo besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo, besiya ezikolweni ezingabaphi ama-masks, bengala ama-masks, amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula bafosezelwa ukuthi bahambe bayifundisa, inhliziyo zabo zingakhululekanga, zingathabanga, zikhonona. Kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni elezinhlupho ezingaka, ngapha wesaba i-corona, ngapha utitshara wakhe kasuthisekanga ngeholo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu u-District Health Promotion Officer eMangwe ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani kabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19.
Njalo futhi esikolweni sithi la akula mntwana ongena esikolo engela face mask. Angithi? I-face mask yakho mama ayimkwani umntwana lona yaku grade 1. Liyakwazi anti? Cela libathungisele ama-mask abakwanayo. Uyathola umntwana esethwele nzima esikolo sezayibambe ngesandla. Angabona ni imoto yesibhedlele esethwele nzima umntwana. Ezinye ngezilamarekeni angasabambiyo komama asenzeleni abantwa bethu hlanje ukuthi laya efunda echelezile labanye abantwana esikolo. Liyakwazi ukuthi abanye abantwana bayahlekale. Mlungisele umntana wakho la ahambe nezinto ezeneleyo esikoleni avikele umkhuhlane we-COVID-19. kwethu.
Unkosikazi Ndlovu ukuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nosigubhukiye emagedini emasangweni ethu emakhaya. Ukwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangakuphatheli igciwane le-COVID-19. Angithi nabathengisa emashopu bakusigubhukiya phandle bageze izandla bengene eshopu bangathengathenga na uthatha amanzi alesopu uhlikihle ikhawunta yakho kuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kwehlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduzelaye. Ngimele iStudio 7 isekwite ePlumtree. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuvezwe inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo eZimbabwe. Impumela yophenyo lolu iveza ukuba abantu abedlula okuyisilinganiso sokungamachuma yisikhombisa ekhulwini bafuna abalisa osobhuku lenduna bengangeni kwezombusazwe ukwenzela ukuba bavote kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe.
Lani ngivumelana lalokho okuphandiweyo okuveza ukubana iningi labantu alivumelani lokubana inkokheli zomdabu zibe yingxenye yombusazwe umbangazwe ikakhulu umbezepolitiki, ngoba isisekelo sombuso asivumi vele ukubana abakhokheli bomdabu babe yingxenye ezintweni zombangazwe. So ye, lani ngithanda ukusekela khona lokhu okube yimpumela ekuphandeni kwe-Afrobarometer.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe besixoxa laye okobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandlale zanu PF.
Izinduna zethu kulotshiwe ukubana kumele besebenze njani, baziphathe njani. Ngakho yinto esemgcekeni leyo okumele ngabe iyenzakala. Akulantembi ukubana izinduna zikhokhele ezigabeni zabo. Thina singabantu bomdabu, singabantu besintwini esikwazi ubana kumele siqakathekise ubukhokheli bezinduna. Ye, kungakhulunywa okuningi ngokwepolitiki, kodwa into omele inanzele ukuthi wonke umuntu uvele ugcina ethatha uhlangothi oluthize. Ngiyazazi ezinduna ezisekela ibandla eliphikisayo ele-MDC, njalo ngiyazazi ezinduna ezingabe zisekela ibandla elibusayo ele-ZANU-PF. Okuqakathekileyo ukuthi bona lokhu kumele bekwenze enguye yena ngokwakhe mathupha umuntu mhlawumbe lemuli yakhe, hathi lesigaba sonke. Kodwa ke kuvamile ubana ugcine kutholakala ubana omunye lomunye ugcina edonsela ingubo ehlangothini lwakhe lapha abe eme khona. Angazi ukuthi into engabanjwa kanjani leyo ke, kodwa okusalayo ukuthi kona akumelanga vele khona kube lo muntu ohlukunyezwayo njalo obanjwa ngamandla ubana ayenze into engekho emoyeni wakhe.
Awubona ukuthi kuyagadaza sibili? Siyabona ukuthi kona kokujoka ukuthi umuntu nxa sengale ebhokisini wenza okufisayo, kodwa phela nxa ezwile phela ukuthi induna ithini labanye abathini, balandela khonokho kwesinye isikhathi. Phela
sikhangela ubana at the end of the day nxa umuntu engena ukuyavota ku-ballot box, umuntu ungena eyedwa. Ngakho-ke kutshengisela ubana umuntu uzazenzela yena akuthandayo, noma angaze atshele lokhu angabe kutsheliwe ngaphandle, kodwa nxa usufikile phakathi laphana uyenza wena okuyabe usenhliziyweni yakho, obona nganto kuyakusebenzela njalo kuyakuhambela. Pho nxa sikhangele khonoku, yikho lapho kukhangela khona umuntu kona ngapha kuma-rural provinces, ama-province ethu emakhaya ngale ayiwo angu-8 out of 10. Abaningi babantu ngale baphethe kuhle libandelele libusayo yikubona beyala behamba beselivotela kunganakelakile ubana kulokubanjwa ngamandla kumbe kulokuhlukunyezwa ubana benze khonokho noma nje ungasoze ukuswele okuzinto okunjalo ubana kule ndawo lapha mhlawumbe abantu abagcina bengani bayabanjwa ngamandla ubana benze khonokho ababengakufuni kodwa njengoba ngisitsho xa ungena ebhokisini usiyafaka uxa wakho ungena uwedwa
lowo ngumnumzana Joseph Chuma wakubandla lezanu p f obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomfundisi Richard Moyo osehlala isebenzela kwele South Africa. UMoyo uthi ukuqhamuka kwecoronavirus kubadalele inhlupho eziningi kodwa uthi sokusiba nganeno kulelo lizwe.
Coronavirus sisekhona, abantu bayahlongakala mihla namalanga ngelanga. Sometimes abantu bayabanjwa wafika bo 9,000, 12,000 njalo njalo. Sometimes 200, sometimes 300. So kuseneyinkinga lana South Africa.
Nasikhangele emsebenzini njengoba abantu abaningi beku-lockdown bengasebenzi linake libona loludubo lungakanani ngenxa yeCovid.
Ya iCoronavirus vele iyenzile inkingeni kunabantu baningi mara mangiqathanisa na lana eSouth Africa okuningi sekungqono khulukhulu labo abanye sebayasebenza lapha lapha masibona abantu baseZimbabwe baningi abayasebenzela umsebenzi wezandla abanye bayathengisa abanye bayenza lokhu nalokhu bayaluka njalo njalo abanye nabo uyobona bomama baningi isikhathi ningi bathwayele amadishi bayathingisa umroho bayahoda amangadi bazikhona uziphilisa ngalokho mara akusafani ne-last year. Last year kube kunzima kakhulu than umunyaka lo. Siyabona even siku-level 3 siyabona abantu vele bayasebenza laphana lapho singathi kungqono laphana lapho.
Nxa sikhangele njengani elisechaweni ungumfundisi kuliphambanise okungakanani ukukhonza i-coronavirus?
Ya i-coronavirus mama isiphambanisile kakhulu 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 masiqathanisa even masichange the way sibisonda ngakhona nyamhlanje si vele kunzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi ngama-lockdown lawo abanye babuyele abasakhona ukuza emasontweni ngendaba ye-coronavirus. Even mas ingabheka kunamanye amasonto nanyamhlanje asavaliwe sazi ukuthi abanye abantu bayathandazana manani amaningi mara thina siyazama lapha lapha siyazi ukuthi ama-on and off. And futhi enye into sibonile ngesikhathi sifana lesi i-coronavirus yayenza umraro omuningi njengawafundisi ilanga nelanga sithola ama-meseji yazi ukuthi abantu ngesinye isikhathi bathi wozani nithandazela abantu mara siyazi ukuthi masabatshela ukuthi kune-corona abanye bayakwata ukuthi kani why ungafuni ukuzalana. So izinye izinkinga sihlangabezana nazo gcina ukuthi abantu sesingathi niyazi umthetho mara umuntu omunye akakhona kumthola asemunyango wakho athi sengizile nomuntu ogulayo. So yikho coronavirus isisogolisile kakhulu ngalokho. And futhi masibona ezinye izinto umuraro yasendlini impango abantu bayalwisana abayalwa abomana obaba. So sometimes abantu bafuna ama-counseling so siyasebenzisa amafoni ukuthi sikhone ukulungisa senze i-counseling thola sikhathi eside. So iyo into yayenza ukuthi emasontweni izinto zibe nzima kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu abakhona ukuzithandazela. Sazi ukuthi abantu baningi bathi awavele ukuthandaza ungathandaza usendlini mara abanye abantu abakhoni bahlala bakhala njalo bathandazeleni wozani lana mara sithi no angeke sikhone ukuza mara abanye nyamhlanje baya kubakwatida basafuna ukusibona ngenxa yokuthi azange zafika ngesikhathi bahlongakalo balahlekelwa ngemindeni yabo uthanda ma umfundisi wafika kuzokuba ngqono kanti nokuyakho kufana. So yibo omunzimeni sahlangabezana nawo lo
kuthi ke ekuphileni njengoba amakhola engasezi echaweni ukuzonika umnikelo liphila njani manje njengabafundisi?
No inongidingi ngathanda kuyikhuluma mama for mina ngokwami mina ngumuntu umfundisi osebenzayo angisi umfundisi loya ujamele imali yemnikelo. Imali yemnikelo iyeza esondweni mara isebenza izinto zesondweni, ama-function esondweni ukunceda lapha lapho. Mara mina kaniningi ngimuntu osebenzayo, even mangikhuluma nje ngibuye emsebenzini, ngiyasebenza Monday to Friday, mangiceda ngiyenza izinto zesondo njalo njalo. Angisi umfundisi loya ulinda umnikelo, and futhi impilo yami soloko mangathoma ukuba umfundisi ngazitshela ukuthi mina ngikwami angifuni ukudla imali yemnikelo, iyangibangela izinkinga sometimes, so kungqono ngiyozisebenzela ufana nabanye abantu.
Lo bekungumfundisi Richard Moyo limuzwe exoxa lapho lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 eseSouth Africa. Kulokwesabela ukuthi izisebenzi ezinengwele eBotswana zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngemva kokuba uMongameli Mokgweetsi Masisi ebike ukuthi uhlelo lwe-State of Emergency selusiyafika emaphethweleni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseGaborone khonale kwele Botswana.
Ele Botswana lingaphansi kohlelo lwe-State of Emergency, SOE, lona olafakwa ngombimbitho nyakinye ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lokhu kwanikeza uMongameli Mokgweetsi Masisi amandla okuthi athathe izinqumo engadingi imvumo kwezinye ingatsha zikahulumende. Kodwa ngolwesihlanu uMasisi ubike ukuthi uhlelo lolu selufika emaphethelweni.
This government that I lead is fully and completely anchored on the Constitution of the Republic of Botswana. In this connection, I want to
inform you that the government is fully and completely anchored on the Constitution of the Republic of Botswana.
Lokhu sekudale ukukhathazeka kwabaningi okugoqela abadabuka eZimbabwe asebehlala kulelwe lizwe ukuthi kungalahleka imisebenzi eminingi. Ngaphansi kohlelo lwe-SOE, amankampani kade ngavunyelwa ukugumula abantu emsebenzini. Kodwa ngokufika emaphethweleni kwalolu hlelo, abanye abafana lomnumzana Benjamin Sibanda bathi abantu abaningi bangaphelelwa ngumphako.
One of the good things about it ukuthi uMongameli bethe amakhampani angaxotshi abantu, amakhampani angavali, and they provided funding to ama companies, especially ama locally owned companies. Yes, and then lokhu kusizile ukuthi abantu bagcinakale besemsebenzini. Now that state of emergency isiza kuliftwa by end of September, lokhu kusho ukuthi kuzi sokuzayilahla sokuzabanzima.
USibanda uthi kungabanzima kakhulu kwabo kuza ngoba bengakwazi ukuthi kusasa iminjani.
It's a development esichiya silokwesaba, silokwesaba okukhulu. So asazi ukuthi kuza kwenzakala njani, ukuthi ama companies will they be able to sustain themselves. Sokungasela sebengasaphoqonga nguhulumende. Kule ngozi enkulu engihleka engenzakala lapho.
AbeZimbabwe yibo abaningi kunani labezizalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule Botswana abalamaphepha okusebenza ama-work permits bedlula inkulungwane ezimbili. Umongameli wenhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi eyeBotswana Federation of Public and Private Sector Unions, uBofebuso umnumzana Johannes Tsukudu, uthi isiqhathi kumele zilandele umthetho uma zifisa ukukhipha abantu emsebenzini.
We are aware that there's a likelihood that a lot of employees may lose their jobs as a result of companies not doing well because of this COVID-19 challenges.
Siyazi ukuthi izisebenzi eziningi zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba ibhizimusi ingekho ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa sithi umthetho we-Employment Act kawulandeli uma amankampani efuna ukukhipha umuntu emsebenzini.
The specifications of the Employment Act.
Utsukudu uthi iBofebuso izafaka ilihlo elibukhali kubanikazi bamabhizimusi ukuze amankampani engagumuli abantu mahlayana. Kusenjalo uMongameli Masisi uthi basendleleni yokuphakamisa unyawo kuhlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Kumbiko awethule ngolwesihlanu, uMasisi uthi bakhangelele ukuthola amajekiseni adlula isigidi inyanga kampandula engakapheli. Ele Botswana lithola amajekiseni angaba izinkulungwane ezingama-400,000, i-400,000 awe-Sinovac vaccine afike elizweni ngensonto. Iningi eligoqela abeZimbabwe abahlala kule Botswana kade likhathazekile ngesiqubu sonyawo lonwabo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 kuleli lizwe. Kodwa uMasisi uthi kumele kube sekuhlatshwe ingxenye ekhulu, 50%, kazulu wonke oseBotswana ongakapheli umpandula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Zulelwa Lukhozi, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu, uthi wakho logarisik ngemva kokunqotshwa kweqembu lama-Warriors 1-0 ngele-Ethiopia kumkhankaso we-2022 Qatar World Cup Qualifiers. Ubika intshathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors yilo selijike amanye engalaneni yemiklomelo yesibaya sika-Group G ngemva kwemidlalo emibili, njalo lesi simo sichiya abalandeli bomdlalo wenguqu bezonde begane unwabo. Ukunqotshwa kweqembu lama-Warriors ngele-Ethiopia kutsho ukuba umqeqeshi uDravko Logarusic wenelise ukunqoba kanye emidlalweni elithumi lane ezibhethe esidukwini. Iningi labalandeli bomdlalo bathi kumele acotshwe, ngokodwa yena ekhuluma le ntatheli yekupheleni komdlalo uthe ithuba lisasekhona elokunqoba emidlalweni eseleyo.
It was a difficult game and at the end Ethiopia scored the goal.
Bekungumdlalo onzima, njalo ekugcineni iqembu le-Ethiopia lihlohlile. Okuyingikhathazayo ukuba lathi sawatholile amathuba okuhlohla kodwa kasiwasebenzisanga. Ekugcineni sibulo isinqumo esithethwe nguNompembe. Kungasenani asechithekile amanzi, angeke siwavuthe. Sekumele sikhangele imidlalo elandelayo. Njengoba sizadlala kabili leqembu laseGhana, kumele sithathe yonke imiklomelo kuleyo mdlalo nakwembili ezalandela lapho. Sizamile njalo indlela esidlale ngayo kayiyangisanga abalandeli bethu.
Umqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elithumi lanihlanu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uDumaza Dube uthi kuvele sekuyinjayelo ukuba ilizwe leZimbabwe lingaqhubi kuhle emdlalweni wenguqu.
EZimbabwe ukwehluleka kukhanya ngantiwa yinto esivele esesiyikhwabitha kakhulu. Sikhwabitha ukwehluleka, kasisakhwabithi ukuthi sibe yilizwe lathi elibonakala lihamba phambili kumdlalo yenguqu. Wonke amaqembu amela ilizwe noma yiliphi kungasithuthi kumbe siqamba uloga yedwa. Izifa, yona abakhokheli bezifa bayehluleka. Kuyakhanya sibili ukuthi hayi, akulalutho esilwenzayo lapho.
Ingcwethi yomdlalo wenguqu uBrian Moyo uthi kuyamangalisa ukuba sekufike phose iminyaka emibili ukukhonana kwabalandeli ngomqeqeshi uloga kunganakwa.
Ngibona ngani akaziqhathanga, njalo labantu abamqhathileyo abawubonayo bewuhlule lo msebenzi wakhe nsuku zonke mihla ngemihla. So nxa bona bengenzi lutho kutsho ukuthi basuthisekile basi. So abantu esingakhuluma ngabo yilaba abasuthiseka ngemihlolo yempumela le evezwa ngumqeqeshi lo esilayo. Phela akahlalanga mahala la, uyadula lo muntu ukumgcina lapha esenza imboza enje. Ibuchapa nje khona vele ukuthi sibe sikhuluma la ngaye kweminyaka yonke emibili. Kuba ngumhlola sibili, kuphoze kufanane lo bhubhane lo lwesilalo. Awuboni la kovele ngani kwafika kanye kanye eZimbabwe? Imihlolo emikhulu le.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalane elilo mklomelo owodwa eliwuthwele ngemva kokuba ngutshiki lobhanqale leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Phezu kwengalane kule qembu leSouth Africa lona elilemiklomelo emine, kuthi ngemva kwalo kule Ghana le-Ethiopia, njalo omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Ngomfumfu iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili lele Ghana ukuthi ngolwezi livakatshele kwele South Africa ligcine ngokwemukela ele-Ethiopia. Iqembu elizabhutsha imidlalo yezibaya liphezu kwengalane yemiklomelo yile lizadlulela phambili liyexekwa lamanye kudingwa amahlanu aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kumidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi lehluleka ukubhalisela ukuvota ikakhulu kwabatsha ngenxa yokuswelakala kwezithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu eziningi. Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.